isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA iNdebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngezindaba ze ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 9 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Yabaza ukuthi sinodisa abantu abangu 183 for me Vumba Chikwe Mine. So ngilophisika sibe for me Zimbabwe Rights for me Human Rights, Zimbabwe Rights for Human Rights. Ama-allegations akhona akaphumisisi.
Amagqwetha azama ukukhulula abantu abafika phose amakhulu amabili ababotshwe eVumba Chikwe Mine abavalelwe enkambeni yamapholisa eGwanda.
Ungazele ubone into vele izanu engafuni ukuthi iyenzeke. Into esiza yona ukuthi ihlale isembusweni. Ngoba uyazibuza ukuthi umthetho nxa usithi khona i-voters roll ayibe released kodwa ingenzi. That is a big problem.
Amabandla aphikisayo enhlanganiso ye-Election Resource Center bakhala ngokunganikwa yiZimbabwe Electoral Commission ugwalo olulamagama abavotayo olwe-voters roll.
Into engethuthayo ngabantu asebesikhala ngivota zolo bakhala ngayo manje umthetho emnyakeni ozayo but ivota zolo ilizele ikhona laba bantu sidlule kuma-by-elections abazange bazihlupha la ngayo.
Akukhanyi kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobileyo kukhetho olwenziwe eMelika izolo olokudinga amalunga amadala omabili ePhalamende abalisa ele-Senate lele House of Representatives kanye lobosi balukhulu bezabelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amagqwetha akunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights azama ukukhulula abantu abafika phose amakhulu amabili ababotshwe izolo lanamhla eVumba Chikwe Mine abavalelwa enkambeni yamapholisa eGwanda. Umnumzana Jabulani Mhlanga, omunye wamagqwetha enhlanganiso le, uthi bazama ngamandla wonke ukukhulula abantu laba abagoqela abesifazana ababili. Amapholisa agcine ephosa intuthu ehitshayo kulandela ukutshiswa kwezakhiwo zomgodi lo kanye lezindlu zabaphathintambo beVumba Chikwe Mine. Abesifazana bebebhikitsha ngokungaholiswa kwabomkabo okwenyanga ezintathu ezedluleyo. Amakhosikazi la abefika phose amakhulu amabili avuke emadabukakusa elubhekise emgodini wegolide weVumba Chikwe ukuyakhonona ngokungaholi kwabomkabo okwenyanga ezintathu. Umhlanga utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba abanye ababotshiweyo bazamiswa emthethwandaba kusasa.
Yabaza ukuthi sinodisa abantu abangu 183 for me Vumba Chikwe Mine. So ngilophisika sibe for me Zimbabwe Rights for me Human Rights, Zimbabwe Rights for Human Rights. Ama-allegations akhona akaphumisisi but what we gather is ukuthi awonkona bebedemonstrator against imine. Kanye imine isibe sikhathi ngabaniki imali zabo zeholo. I think kuthi abale 2 months njengaholo. So basikwaya basebedemonstrator izolo. Khona fanele kudemonstrateni wasewanisa akula kuzisana kukhona. And then imine yalisikhonkhona ukucine sebebulala izinto zayo. So as a result yasibareporti emapholiseni. Yikho namhla basuke ekuseni yonke bebotshwa ngamapholisa belekela be-police station. Abanye kuthi ababotshe izolo. So we're trying to see with our best we can assist them ukuthi bathole ngaba bekudinga. Nokuthi-ke mhlawumbe nxa kusenza sikhipha abanye babuye bevela phandle.
Amapholisa akhuluma yini ukuthi amacala abo ngokuthini khonapho nxa akhuluma lapho?
Kuthiwa yi-public violence. And now for the people who say you know in order from Gwanda.
Singathi nxa ukhangele kulabo labo mama kumbe ngabo baba kuphela.
Obaba bangu 179, omama bangu 4. So in total they are 183.
Singathi ngokubona kwakho ubona ngani bahambiswa nini emthethwandaba kumbe kulabanye elingelelisa ukubakhipha namhlanje?
Sisazama kathesi ngikhona siyahlalelithing with this force. Sibona ukuthi our best we can get some of them out. Kuzabane ngivela kwala macala ngamalokhu zweni. ama techniques arrests ukuthi bapho ngokuhlela abantu bonke babophe nje sengena bofakazi ukuthi enisile ngayo bedala amacala.
Yeah, so ngokubona kwakho ubona ngani kodwa labo abazatholakala bengani bayamiswe ekhoti bengahamba nini emthethwandaba?
Kuzo nje abanye babothi izolo abanye babothi namuhla. So ngomthetho namapolisa ayakwenza ukuthi abajune for a period of not more than 48 hours. So nxa sikhangela ababothi izolo kumele bahambe ekhoti kusasa, ababothi ekhoti ababothi namuhla kumele bahambe ekhoti from kusasa.
Ubona ngani kuyahamba njani khonokho?
Nxa sikhangela thina kula masala la sabona ukuthi ahamba njani ukuthi amapolisa asayenza ama-investigation kanti and abawasinika ama-statements atshengisa amacala akhona bawamisa kanjani. So it's difficult to tell for now ukuthi ngahamba kanjani. Because that is what is the bajeba amaphepha akhona. So as soon as singabona amaphepha abantu laba singaba le comment ukuthi singana amacala akhona ngaphetshana.
Umnumzana Jabulani Mhlanga ligqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseGwanda ngasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zomgodi weVumbachikwe kanye labakhokhela amapholisa ngoba bebengaphenduli umakhale khukhwini. Inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi izahambisa iZimbabwe Electoral Commission emthethwandaba nxa ingehluleka ukubanika ugwalo olujulileyo olumumethe amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo. Inhlanganiso le ithi akuqondanga ukuba iZEC ikhuphule intengo ye-voters roll njalo yale ukunika uZulu ugwalo lolu oluzasetshenziswa ngomnyaka ozayo kukhetho lokudinga amakhansila amalunga edale lePhalamende lo mongameli. Amabandla aphikisayo ayakusekela lokho esithi voters roll ukhanya ingani isetshenziswa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela ezingaqondanga. Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance uthi kumele kube lula ukuthi uZulu athole ivoters roll.
I-voters roll babuDube yiyo evotayo, kuvota yona iphinde ibale amavoti iphinde iyegcoba abantu bafaka ezikhundleni. Yikho kulohlupho khonoko. Ungaze ubone into vele izanu engafuni ukuthi iyenzeke, yinto esiza yona ukuthi ihlale isembusweni. Ngoba uyazibuza ukuthi umthetho nxa usithi khona i-voters roll ayibe released kodwa ingenziwa. That is a big problem. Electoral law is fairly okay, but the electoral procedure is problematic. Yikho lapho abantu abathiwa khona umbuso, i-kingdom yale khona, iphuma ku-voters roll khona.
Manje pho kuyagcina ngani njengoba abantu beyifuna kangaka i-voters roll?
Ukugcina kwakhona mbonathi kuza kuba nzima ngendlela yokuthi uyabona ukuthi indlela izanu eyenza ngayo kodwa uthola ukuthi abantu bayisekela isenza beyibona ukuthi into eyenzayo imbi baphinde futhi bayisekela ukuthi ithi mayiqila nge-voters roll ibambanisa labanye abantu abazayivumela. So ke yikho lapho kulohlupho khona, akuthembisi ukuthi kuzalungiseka okuyinto kwakhona. Uhlupho lukhona, kukhulunywa nge-electoral reform isikhathi esiningi i-opposition ikhala ngayo. Otherwise i-electoral law if you read it, mina I think it's fairly okay, but the electoral procedure yiyo ehluphayo ukuthi uyabona right now umthetho ukuthi abu-release i-voters roll, but kabayi-release in the procedures, indlela abenza ngayo umuntu ufika azenzele akuthandayo kodwa umthetho ukhona, uyayibona into yakhona. So ke kulohlupho ukuthi kungalungiswa njani. Okokulungisa koko ukuthi abantu lobo i-voters roll bengayibonanga bayevota in numbers against khona lokho okwenziwa izalo.
Kodwa nxa ivociweke i-voters roll kumele kwenziweni?
Uhlupho ke lukhona apho ukuthi i-voters roll nxa ivoxwe njengalokhu esake sikubone, ufice kuthiwa kulo muntu le engxenye le 120 years obevota. This thing is a challenge babuDube, ngoba umuntu ojayele phela ukwenza lokhu kakuqalanga even ngo-1980. Yinto ezazisenziwa abantu besentini ukuthi izinto zenziwa ngenkani. La namhlanje lokhu kusenziwa izinto ngenkani, lokhu esibuswa ngenkani njengesikhathi sikaSmith. Umehluko kawukho.
Umnumzana Mlungisi Moyo ukubandla lezanu PF sixoxelaye esenyathi esabelweni seMathebeleland North.
I-issue ye-voters roll is highly sensationalized. Ikhwezwe imizwa ngento engekhoyo kugrawundi. I-voters roll ivele ikhona sisuke ekhethweni lolo lwedlulele. And i-voters roll ikhona sesiyofika kulolu khetho oluzayo. I-VEC yi-commission e-operator ngama-timeline ngezikhathi ezifeziweyo nguhulumeni. So i-VEC lawo ungayibona isingathi iyazama ukuthi ibonise abantu ukuthi lokhu kuyenza kumbe kakuyenza. So kuthiwa ngezikhathi layo eziphiwe nguhulumeni. Into engethuthwayo ngabantu asebekhala nge-voters roll, bakhala ngayo manje uthetho oluseminyakeni ozayo. But i-voters roll ilize leyikhona. Laba lanto sidlule kuma-by-elections abazange bazihlupha la ngayo. But kathesi i-voters roll need cleaning ngoba phakathi kwesikhathi lesi iminyaka le emihlanu kusukusela ukhetho olwedluleyo kusiya ukhetho oluzayo kuyabe kunabanye abasishiyayo, kunabanye abarenounce ama-citizenship, kuningi okwenzakalayo. So akusiyo nto yokuthi ungayicela namhlanje uyitole uyifinance uthi yikho okuzayenzakala ngelanga lokhetho. Kuningi okwenzakalayo.
Ye, kodwa khonapho moyo nxa sikhangele kodwa kulabanye phela bakhona nabathi hayi phela asinikwe kathesi siyayifuna noma kanjani kumbe imali nikiniki njalo ngathi bayayifuna.
Right. I-VEC i-board thethethe nguhulumende ukuthi ingaze yakhupha into ezimanikiniki, ikhuphe into ezichachayo ezizancedisusu. So ma isenza ngalolo hlobo kunzima ukuthi ikhuphe impumela ezimbamba inika uZulu ukuthi uZulu asebenza ngazo lezinto ngoba kuthatha uZulu yena lowo oyabajolela into ezingaqondanga. Uthiwa ngajika athi hayi khathi ngani umoya nangu lapha ku-voters roll kodwa lithi umoya utshonile ngomnyaka odlulele. Thila abantu abangaba yi-16-17 million and i-VEC yibhodi elihlekane ukuze bakliye bameke sure ukuthi ukhetho olungakabi khona wonke umuntu oku-voters roll ngumuntu ophilayo ngumuntu ozenelisa ukuyavota. So leyo kaso exercise engakhomba ukwenziwa nje yemizuzwa emibili emithathu ekhona. Mina ngiyinje ngingangayicela i-voters roll ngo-2018 siceda ukhetho ngahamba futhi ngayacela i-voters roll 2019 ibiphume VEC ngacela 2020 ibilokhu iphume VEC 2021 ibilokhu iphume. But manje angawuthi amabandla wonke elibuthayo laphikisayo asezama ukuthi ancedise abantu ukuthi abanqabele ukuthi ba-register ukuyavota. So kufana nokuthi kathesi sesekuperiod e-voter registration. So ngalelo hlobo kunzima ukuthi bakhuphe into engaphelelanga bathi kayithathe ithi uZulu kusasa baze kungoba from past experiences ukuthola ukuthi umuntu uyafika athi hayi mina isihlobo sami lesisatshona nyakeni but siloko sikhona ku-voters roll. Bazame ukuthi banqabele lezo zinto.
Lo-ke bekungumnumzana Mlungisi Moyo, ilunga lebandla elibusayo obesithi kuyamangalisa okufunwa zinhlanganiso ezizimeleyo. Esixoxelayo phambilini bekungumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance obexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Akukhanyi kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobileyo kukhetho olwenziwe eMelika izolo olokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa eleSenate leleHouse of Representatives kanye labo sibalukhulu bezabelo ngoba ukubalwa kwamavoti akukapheli. Kodwa ibandla eliphikisayo elama-Republicans yilo elikhokhelayo ngoba selithole izihlalo ezingamakhulu amabili 200 kuHouse of Representatives. Kuthi ibandla lama-Democrats lona selithole izihlalo ezilikhulu lamachumi ayisikhombisa lane 174 kubika kwabezindaba abe-Associated Press. Ingcwethi zithi ama-Republicans akhanya ezanqoba ahluthunele ama-Democrats leli dale. Kudale le-Senate khona amabandla amabili asethole izihlalo ezilinganayo ezingamachumi amane lasitshiyangalombili 48 ngalinye. Kulezihlalo ze-Senate ezine eziseleyo lapho kuzabalwa khona amavoti ezibalisa e-Arizona, Georgia, Nevada, le-Wisconsin. Abancintise bemele amabandla amabili kulezi zigaba bangutshiki lobhanqa. Esigabeni se-Pennsylvania obekubusa khona ama-Republicans, umnumzana John Fetterman wama-Democrats unqobe uDr. Mehmet Oz wama Republicans. Esigabeni seGeorgia, khona ukhetho lweSenate lubikwa lulakho ukuphindwa i-runoff, ngoba kukhanya kungela ozathola amavoti ahlelwe ngumthetho. Sixoxe lo munye wabavote izolo ohlala eTexas, umnumzana Raphael Mthombeni.
Besikhangele sibili ngamehlo abomvu ukuthi kuzahamba njani. Bekukhangela ungathi ama-Republicans azabuya ngobubomvu bawo, kuhle kube bomvu ilizwe lonke. Kodwa ke akusazange kube njalo. Kungenzakala ukuthi bathathe i-House of Representatives, kodwa ke bazabe bebalutshwane kakhulu ukuthi laba benza i-majority u-House of Representatives.
I-Senate uthi ubona isiya kuma-democracy yini, ngoba siyabona zindala zombili impela ezigabeni lapho okusabalwa khona amavoti.
I-Senate yona ibivele ngathi yalela ngapha kuma-democracy, ngoba labo bebengathi kabalaqiniso ukuthi bangayithatha lokho bangayithatha. Ngapha kuma-Democrats bekusele kanje ukuthi kube lezihlalo esisoda kumbe ezimphile ukuthi bayithathe. Nxa kuyikuthi bona ama-Democrats kabaluzanga isihlalo esisodwa besiluzela kuma-Republicans.
Asithi i-lower house yebo ithathwe ngama-Republicans, i-Senate iye kuma-Democrats, umongameli yebo uzaqhubeka engubaba Biden owebandla lama-Democrats. Ubona lokho kusiba lomthelela bani kundlela uhulumende weMelika abusa ngayo?
Lokho kuvele yikho besenza lonolukhetho olwaphakathi laphakathi. Kuthiwa khona ngama-checks and balances, babona ukuthi laba ku-opposition bangena ukwenzela ukuthi kungabi alala shokosho for 4 years. Kuzawube khona uBiden khonapho, kodwa nxa i-Senate isele kuma-Democrats, ngoba laba abancinyane i-House yandisa ukuthi ihlangane iqume ibisi ihambisa ku-Senate ukwenzela ukuthi i-Senate ifake isidindo sayo. Nxa ebabe i-Senate kuza kuba ngcono, ngoba izidindo eziningi azizoze zibe khona.
Nxa kungasenzakalanga ukuthi uDonald Trump abantu bakhe ekade ebafakile ukuthi bancintise, nxa bengasanqobanga ngobuningi babo, umbona ephuma yini le sinqumo sokuthi yebo ngempela uzancintisa kukhetho lukamongameli?
UDonald Trump kuzadinge kwale athi uyangena kuphela, ngoba yena ungumuntu othengisele ukuthi ungokuthi abuse kuphela. Yena angithi ubezama ukuthi ayikhu khona lapha ekuqaliseni kombuso lo obukhona. So uzangena.
Umnumzana Raphael Mthombeni yisizalwane seZimbabwe esihlala kweleMelika, omunye wabavote izolo, njalo uhlaziya ezombusazwe. Amazwe akwezwekazi le-Europe athi akhangelele ukuba azakwamukela iziphephelo eziningi kulandela ukuhlasela kwele-Ukraine ngele-Russia. Athi kulabantu abafika phose izigidi ezilitshumi, 6.9 million, ababaleke ezindlini zabo kwele-Ukraine. Lokhu kubikwa ngabentatheli izindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele-Democratic Republic of Congo selixotshe kulelo lizwe intatheli zindaba yakwele France uSonia Rolli, akwaziwa ukuba ubotshelweni. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo nkosazana Saneliso Dube odabuka eNyandeni esabelweni seMathebeleland South. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
South Africa ngenza ngokuzodinga umsebenzi nje.
Ye, wagcina ukuthola umsebenzi onjani?
Ngagcina ngingena ku-dispatch clerk.
Ikwenzani khonokho, Madube?
Sidila ngama-computer. So umabantu bethenga ama computer then adlule ezandleni zami ngiwabuke ukuthi ama computer alungele yini ukuhamba emakwamanye ama company.
Ye unjalo umsebenzi lo unzima kumbe ngumsebenzi owafundelayo?
Ah, umsebenzi nami ngiwufunde sengikhona apha eGoli.
Ehhe, andibana kulokho wawusenzana ekhaya eZimbabwe.
Ngasuka laphana ngiphuma esikolweni sengishonelwe ngabazali. Abazali bami ngithe sengasenabo abazali ngeze South Africa. Ngikhukuza kwami sengizozama ukuthi ngithole umsebenzi.
Ye, wawusuka ngaphi khonapho? Njalo isikolo sangikhona kwakuthiwa kuyini?
Ngangisuka eNyandeni Village 3. Ngifunda eNyandeni Secondary School.
Kodwa waphutha yini izifundo zakho eNyandeni Secondary?
Ah, ngiziphuthanga izifundo zami.
Kukhona okwahluphayo?
Ya, kukhona okwahluphayo. Angizange ngisaziphutha izifundo zami.
Ye, njengomuntu oyintandane, sizokuthiwa kukhona okuzamayo, akusithele ukuyini?
Zama ukuvula i-charity home lapha eNyandeni, emzini owathiwa ngabazali. So ngabona kuyinto enhle ukuthi lowo muzi ungavalwa kodwa ngisize iy'ntandane nabafelokazi okukhulu nabogogo kuwo lowo muzi. Ngokuncane lokho mina engikutholayo nami eGoli.
Singathi khona manje siwenzeni ngakhonokho okucabanga ukuthi wenze?
Ah, manje into esengiyenze laphana ngama-December bengifika ngiyahlanganisa impahla la nama-second hand impahla ezindala. Ngihambe nazo ngale ngifike ngibabize bonke nge-23 zika-December babuye ngibashere lezo mpahla ngizama ukuthi ngithenge imbuzi ngibulale laphana ukuthi banike ukudla ngidinge uyiradio ngibachayele ukuthi labe belekhisimusi batholelezana impahla ukuze labo uma kufika i-25 begqokile.
Yes, sizokuthiwa kukhona okucela ebantwini, ucela ukuthi bakuncede njani khonapho?
Ngihamba ngicela like ngicela iy'mpahla bayanginikeza ngizithumele ekhaya zifike zibekwe until ngiye ebantwaneni. Then into esemqoka manje ekade sengiyifisa kakhulu yi-minibus. Yekade sengiyifisa engibona ukuthi abantwana laba engizitshela ukuthi ngiyabasiza ngempahla. Ukuya esikoleni kunzima, bahamba i-distance enkulu kakhulu, uma ngoba ohambayo umkhulu kakhulu. So ngase ngibona ukuthi uma ngingazama ukuthi ngicele usizo lokuthi ngithole i-minibus kungaba easy ukuthi abantwana beye esikolweni.
Ye, so abafuna abangafisa ukuthi bakuncede bayakuthola njani madoda?
Efonini, kuFacebook ngikhona, kuWhatsApp ngikhona, and then ngizoya vele ekhaya maduze.
Ye, ifoni.
Ngiyahamba nje ngoDisemba.
Ifoni number yakho ithini? Ucingo lwakho? Akubanika ucingo lwakho.
Ucingo lwami lithi 073-760-5591.
Akuluphinde madoda.
073-760-5591. Ngiyabonga kakhulu balaleli. Ngiyaludinga usizo, nisaleni kahle, uNkulunkulu abe nani.
Unkosazana Saneliso Dube udabuka eNyandeni esabelweni seMathebeleland South. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg, Wele, South Africa. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathukuthele ngombiko kahulumende weZimbabwe ukuthi uselungiselela ukwamukela abalama permit azaphelelwa isikhathi ngohlangula ngomnyaka ozayo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Unkulumo ayethulela bezindaba umphathi ntambo ogatsha lezokuthulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtswango. Uthe sebetshela uhulumende weSouth Africa ukuthi bazilungiselele ukwemukela izizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi azephelelwa isikhathi ngohlangula. Unkosikazi Mtswango uthe ababuyela ekhaya laba bazavunyelwa ukungena le mota eyodwa kungela mthelo, bavunyelwe njalo ukungena le mpahla zabo zonke mahala abebesebenzisa kweleSouth Africa. Kodwa inkulumo le kukhanya ingehlanga kahle kuningi lezalwane zeZimbabwe eseziphile kwele South Africa kweminyaka zisebenzisa amaphemithi la. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Nyabalala uthi kuyethusa ukuthi ekhaya kungela msebenzi lokuhlupheka kugcwele kangaka, uhulumende athi ulungiselele ukwamukela abebesebenzela kwele South Africa.
Waye bathume kuphi la bantu ukuthi uyabamukela? Babecele kuye yini ukuhamba kule amazwe adebeki yosuswe sayela eSouth Africa. Igovernment yeZimbabwe ivela kumele angiphawule njengandaba le ngoba yehlulekile ukugcina abantu babo. Sebeze bagcwala amazwe ngamazwe lana eSouth Africa sezebe bexoshwa.
Le yinto egcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebo.
Mbona ngathi igovernment yaseZimbabwe ayingadlali especially ngabantu. Into yasusa abantu ekhaya kuhlupheka kumanje nje siphandle semazweni still kusahlutshekwa ekhaya siyabona abantu balokhu esakhrosa emngcwele besiya up and down ngoba i-political situation vele yaseZimbabwe ayikakabi sesimeni sokuthi kuthiwa abantu bonke la abaphuma bebaleka umnotho bengabuyela kube right.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi ikulumo kahulumende le ibashiye bemangele.
Besikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqhubeka ekhulumisana lohulumende weSouth Africa ukuthi avuselelwe la ma-permit kodwa kukhanya usephose selahle ithawulo. Thina sifisa ukuthi ama-permit la avuselelwe.
Iinkokheli zamabandla ezombusazwe zona sezethule imibono ehlukeneyo. Umgcinihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele-South Africa, umnumzana Thustin Ndlovu, uthi akulalutho olulungiselwe abantu abasuka kwele South Africa.
Ngibona ungathi iphutha nje ipolitiki nje abazamayo ukuthi bathenge ubuso bathenge ukuthi babe ngabantu ababukekayo bangabantu abathanda abantu. Iziphathimandla zakithi kumele zifunde ukukhuluma iqiniso. Into bangenayo abayibeke nje ukuthi into enje asilayo. Bangaqambeli abantu amanga ngokudlala ngempilo yabantu ngempela.
Kodwa esikhulumeni sebandla leZANU PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi bayabonga kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe usekwenze kwabalula kakhulu kulabo abaphindela ekhaya.
Our hope is that our statutory instruments will come soon so that those who would want to start going home can go. And this is an indication of a listening government that is listening to the plight and concerns that are continuously raised by Zimbabweans in the diaspora.
Uthi bakhangelele ukuthi imithetho ezakwenza kube lula ukuphindela ekhaya iqale ukusebenza masinyane ukuze asebefuna ukubuyela bahle baqale kusaselesikhathi. Uthi lesi sibonelo sikahulumende olalela izikhalo zomphakathi nxa abantu kukhona abacela kuye. I-ofisi yomeli weZimbabwe kwele-South Africa isiya kubeka kwacaca ukuthi ikhulumisene le-South Africa ngodaba lwamaphemithi kodwa futhi iyalihlonipha ilungelo le-South Africa lokwenza ekufunayo elizweni layo. Mesitulo 7 Johannesburg kwele-South Africa nginguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso Khumalo. I-Studio 7 izabe ilethulela okwenzakalayo nsuku zonke kwezemidlalo yenguqu ngenkezo ye-World Cup eDoha, Qatar. Sekunjalo, umncintiswano omkhulu lonyaka. Xhumana le-VOA uzwe konke ngomdlalo lo. Silethulela ngokugcweleyo imidlalo ingakaqali njalo isidlaliwe. Sixoxa labadlali abathiyeneyo, abaqeqethi, labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke kanye labaseDoha. Sizabe sikhona imidlalo ize ifike emaphethelweni. Ungakhuthi imidlalo elizayethulelwa yi-VOA Africa. Asikholisenini imidlalo yenguqu sisonke. Good Life Talk namhla sixoxa ngokhetho lweMelika olwama midterms. Sikugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara.